Endabeni zethu lamhlanje kukhulekelwa umnumzana Morgan Tsvangirai olesifo semvukuzane olaliswe sibhedlela. Amabandla aphikisa elibusayo athi kumele uZulu azimisele ukuyavota lonyaka ukwenzela ukuthi abe lenkululeko ebalulekileyo. Izakhamizi zakoBulawayo zithi abaphathi intambo bakahulumende bakhangelelwe ukuthi bazaveza impahla yabo yonke njengalokho okufunwa nguhulumende. Sizahlolisisa udaba lukankosikazi Grace Mugabe okuthiwa wazilobela uphenyo lwakhe lwezimfundo eziphezulu eCollege Lea University of Zimbabwe olwamenza wathola isichoxo sePhD. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamhla sihlolisisa okwenzakala kwele South Africa lapho okubotshwa khona abantu ngaphansi kohlelo olubizwa ngokuthi hi-Operation Fiela. Kwezemidlalo, uMadinda Ndlovu uxoxa ngokuvuselela iqembu le-Highlanders. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokubotshwa kwabantu kwele South Africa okugoqela izizalwane zeZimbabwe ngaphansi kohlelo olubizwa ngokuthi hi-Operation Fiela. Thumelani imilayezelweni kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.